kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 Ntulikazi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamasipala weHarare ezithiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana nabenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo nemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa omakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamasipala weHarare ezithiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu oweSADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Uhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhlaka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa kusukisela mhlaka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhlaka 18 ngenyanga efanayo, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa osanda kukhetha i-commission yokucubungula ukusebenza kukamasipala weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamasipala wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana loweSADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo ohip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe, uMnumzana Butholezwe Nyathi, uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kweleMelika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba, yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer,
abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida kunceda ekuthini awucabangi okunenginengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasandu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard ukuthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice wathi mntanami ungayenzi ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni naye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay yes neta kakhulu because yasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them, so I ngiyabonga sibili project le yasineta kakhulu. The art yes keep us njone eziningi ezini, for example doing drugs, alcohol abuse, iyangceda lami uku inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abaningi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana namantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJibili kaDance Trust umnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi artists about also in market. So all in Samba, it's going to get a different market from the others. And we have a great group of very young Asari radio, but there is Larry Maclap. I'm not very police are Konoki Maclap. It's okay. Mobile audience, yeah.
Ingwethi ezine zomdumo wehip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owehip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kweBotswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa amakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela amaphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kweBotswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa amakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kweleBotswana. Intela lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kweleBotswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kweleBotswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu abeZimbabwe Zimbabwe abanye lamaphepha okuhlala ukusebenza kule Botswana okusho ukuthi bahle baqonyela ukusebenza umakhale khukhwini abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale khukhwini imobile money ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe
yonizimi indaba ye KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siulandele ngoba kuzibekho kabe kukhona ukuzama ukuqondisa nasizazama izindlela esingaphila ngazo ngoba akakushalenjeki
iCommission yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa amakhale khukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni abeBotswana kumele basebenzise isithupha ukanti abokuza kumele babele incwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi imizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi enenyi
imithetho ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication namboni ngani layo iBokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudli iguma izalahlekelwa yibhizinisi
uThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini
abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a speculation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini
umnumzana mkhululi moyo ohlala eHabroni utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba
asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukurejista ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asaspendile Orange Man ke bangaba lo munye ufowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantete xaxa sibili imali eningi
iBokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ugoqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zamakhala ekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abala maphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhala ekhukhwini iBokra ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala usetshenziswa leyo nombolo ngingumqondisi dubo wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane we-henia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli iingual hernia leumbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa nangu udokotela wethu Ndebele
yenzakala endaweni ezijineyo yakwanisa ukwenzakala esibhonweni kwanisa ukwenzakala enqulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi so i-henia kuyingu pumbela panje isikhathi esiningi yabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona so kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo umntwana nasemncane siyamelela athi angakhula xa uloku kungavalekanga kube sokufana
loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni silakho njalo ukuhlasela abantu abadala uqhubeke echasisa udokotela Ndebele
ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inqa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kwene sibukubele hernia especially abantu nabakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nqa kungayisiyo leyana ukuthi umuntu wazala la so yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe ngeoperation
unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane
sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo sasimasinyane baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane
omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni
ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right ingunal henia so ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu ibhundu lakhona lingekho buhlungu but kwakuyinto eyayingajayeleki vele ngahle ngahamba ekliniki ekliniki basebengirefe empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right ingunal henia ngasengibhukha for i-operation basebengichasisela ukuthi umhlobo weyiniya lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile isake lihlukanisa amathumbu lebhlada lalidabukile so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile sesebhokozile laphani aphumela ngaphandle so yiwayekhanya lakhe elidumbu
odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphanyiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha i-US 400 kusiya ku-US $600 ngenxa yokudula kwenhlawulo le ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Cure Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngolwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo-mpikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa of course akusho ukuthi sithi abakhulumayo i-nonsense kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguye inkokheli ye-Democratic Party and right now nguye inomini the bayeza ama primaries ende wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe.
Well, umkhankaso wakhe uhamba ngesimo nanku siyambona uyawenza amarali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama interview the media. So wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakhe ukuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump, in fact bashiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibone ukuthi uyaperforma, asingeke siye ngalokhu okwenzakala nokudebate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili.
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawaphushayo. Okubalulekileyo yikuthi na ufika uNovember ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America njani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile. That mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ubesecingweni le Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma laye. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna uSinamagonde. Ngizamangwele okhuluma laye, abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowechopchopu lo owechopchopu. Hhayi, umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube, iqiniso lihle vele. Abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana, Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale, hhayi vele kukhanya ngathi intanga ezincane laba o-small penty uyabathanda kakhulu. Ubathanda kakhulu, so ugcina sethethisisa amabandla, uyabona, ugcina sethukisa amabandla ke. Akufananga abafundisi benze ngaleyo ndlela. Ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engithandayo unamangwe laphana umama kama-Twins. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona, lami hhayi ingigcinile lapho. Siza kuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Yey, umqando kuphele kuTswana bakithi, asimqando lowo maKristu kamahle.
Sanibonani, sanibonani linjehovo. Ya, indaba yamasosha lawa awezano lama president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni. Thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna ukupresident. Ngalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye. Asafuna ukwazi, thina sifuna ibandla lonke leli elibusisayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ungaphuma upresident lobusayo kwangena omunye, esilongisase ibandla lela alukho utshentshi uzoba khona. Sikhathele ngaleli bandla elibusayo. Indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu, amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento e-wrong, ngoba kuyilona lelo ibandla elibusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina indaba zamaphoyisa, thina si-right. Akunamthetho, abantu bahlukumezeke elizweni, akuna progress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli elibusayo yile singasalifuniyo, hayi ukuthi upresident. Ibandla elibusayo asalifuni, ngeke sesilivotele futhi ma kuthi sokufika isikhathi samavota. Kunamntu esizomvotela, asilifuni. Sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Basakazi bakaStudio 7 linjani linjani hayi na siyaphila siyaphila siyalithanda kakhulu vinele sisakazela emsakazo yenu hayi la manje umbolanyana nje omncane la hey thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la angazi ukuthi imbezi asisuse seZimbabwe kumbuhulumende kulomunye uhulumende ongayisiyo owaseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithole nzima siqotha abantwana every day angikwazi kungabe education bona bathi uright yini isicela lati lisinike amafoni number yabantu be-education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadogoni ngiyacela mpela siyabonga
Studio 7 linjani hayi thina siyaphila ngaphi enkayi ya thina silohlupho lapha sake sizwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day baxotshwa abantwana ngabafundi sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo kufuneka imali ezingazwisisekiyo uyedi masitule mota sabe kufuna imali ayeuthela ifuel yakhe nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayabuya lamadola-dola esinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi esinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi hayi izinto ezinye ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo hayi thina esikolo sethu ngapha enkaya esinwangombe hayi sithwele nzima bantu Studio 7 sicela lingenele abantwana kabafundi bayaxotshwa abantwana esinwangombe lapha sesizinto yangikhona singakwazi ukuthi siyenze njani singabazali uhulumende ukuthi abantwana bengaxotshwa kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi sicela lisincedise bakithi
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp fakani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318 kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe elezwanoro Zanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7.
Laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayi indawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili sithanda ukubonga kakhulu indoda engu-Honesty Mathonsi indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-albhamu entsha uma ngabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi ya
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana lolu daba siludlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujathelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ulive talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla leLabour Party. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silu gqibake lapha uhlelo lesina namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.